Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mtwazo omuhle siyalambulela kumtsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhla singamajuma amabili lambili kuntulikazi 2019 igama lami ngoGift Dube endabeni zethu lamhlanje inhlanganiso yezisebenzi ezCTUET isekela ababalisi abafuna ukuqalala umsebenzi
iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana lo employer wayo ngendaba yeholo iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo.
Abantu abaningi lokhu bethithibele kobulawayo ngokuzama kwenkampani yezisa ukuthi idilize imiphongolo ephehla umlilo kagezi.
Wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selidilize indlu selifuna ukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right bonapho.
Zalethulela kucatshwanga ngabantu ngokumele kwenziwe ukuze idolobho lakobulawayo lingabhidliki kulandela kumiswa umsebenzi kwesikhatshana kwamabhalane udawunkyakhe.
Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies kuma-wards lapha bakhona kodwa idolobha leli nelama-red pairs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wezCTU uthi amalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe alilungelo lokutshengisela emigoqweni kusukela ngomvulo uhulumende aze akhuphule iholo lezisebenzi. Ababalisi bathi sebethola munye ngamunye amakhulu amane amadola, 400 Zimbabwe dollars ngenyanga. Selokho uhulumende wavimba usetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Izisebenzi zikahulumende ezinikwe amakhulu amane amadola ngeviki ephelileyo ebizwa ngokuthi cushioning allowance zithi imali le ayisoze incede ngoba sibi kakhulu isimo somnotho kwele Zimbabwe. Zithi kumele zihole inkulungwane ezine zamadola, 4,000 Zimbabwe dollars ngenyanga. Umoyo uthi kumele izisebenzi ziphathwe ngemfanelo.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi ke kokulisana lo employer wayo ngendaba yeholo. Iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwanise ke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Ayisoke asiyo athuzu yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors achiyeneyo xa zekhangelane loduko lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke kokwamanje izisebenzi zime njani xa sikhangela ngeholo? Ezithola imali elutshwane zithola imalini ngakusikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva, liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga yezimbili kube zintathu ezidlulileyo abaningi singathi i-average salary iku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Nxa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangelela ukuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma, ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba lichumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngokulichumi. So okade sikukhangelele esikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors achiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi kabaxeleke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS. 4,000 RTGS yiyo phela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices la kuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS le esiyinikwayo kulezi nsuku.
Yes, ngathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhonoko?
Abanye bayavuma ke sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukuphula ke iholo labantu ngokulichumi iyasijabulisa. Sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Sile sector eyodwa angazake ngiqambe ngegama okwamanje. Esithe khona i-200 yakuqala eholweni lomuntu izamultiplier wakhe ngo-10 ibisisengezelelwa ke kumali ayiholayo okwamanje. Sibona ukuthi i-good move ayenziweyo ke employer we-sector yonale esizamtshayela ihlombe. Sikhangela ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo bethi ke i-400 RTGS ekhona imultiplier ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelela ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonokho.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezeCTU. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende uthi uyazama ngamandla wonke ukuthi kuholiswe izisebenzi ngemfanelo. Abanye abantu kobulawayo lokhu bekuthele ngokwenziwe inkampani yezesa ebifisa ukudiliza imiphongolo yokuphehla umlilo kagetsi iyenza idolobho leli labizwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Iziphathamandla zedolobho leli zivimbe lokhu zisithi izesa kayizange ikhulume lezakhamizi ngodaba lolu. Izesa ithi kumele kubhidlizwe imiphongolo emibili engasasebenzi ngemfanelo, kodwa-ke abantu bathaya phansi ngenduku besithi inkomo ingazala umuntu kungenzakala lokhu. Ngasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yezesa ngodaba lolu. Omunye wabathi izesa kayiphathanga kuhle udaba lolu ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF.
Indaba eziphala noma ingaba yinto enhle kube yinto embi ayiphathwanga kuhle. Iziphala leziyana ngeziya municipality walapha koBulawayo ayisoze zisa. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja ekusendlini yakho selibhile izindlu selifuna ukwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho. Angithi into eqondileyo ukuthi na xa iloja lingabona hayi lafana sokukhenka umduli liyabiza phela umnikazini hayi bakithi laba bembona sola makhenki laphana kanti indawo singenziso kuboniswane kuzokwenza into eqondileyo. Ivest might have a noble idea ukuthi bafuna ukurimovete laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona ingezeleleki kodwa ngamaloja kanti kade ngamelanga bakwenze bengakhulumisananga lo mnikazendawo. Umnikazendawo ngu-city council kumele babize i-city council yama-engineers agcweleyo afundileyo akade kengahamba bebeyibonisa ngabantu hayi iziphala lezi senzani sezingamakhrekhi sezindala siyenzenjani sibonisane kuvunyelwane kuhle. Bathi ukuthi bona bafuna ukutshaya umthetho emzini waso wabo akusoze kuphumele kuyo oluhle khonapho.
Ye, singathi kona vele nxa usukhangele wena kungadiliza iziphala leziyana kambe ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa kontuthu ziyathunqa.
Mina ngokuzwa kwami asingathi ukudiliza kuphela bantu bezongantu ayiyirimoveta njalo kumbe ukwakha ezinye okuzezilona kube lelo zini imo aphuthi yama-gates. Kodwa mina ngokuthiwa ukuthi na inoto baziyadili abaconsulti abanikazendawo i-city council ayisibona ngamaloja laphana. Ngakho-ke ababheke njengeloja hatshi bona bababheke ngantu abona yibasengomelilod nxa kusike ngokuthi wena kuyangezela ama-gates awthatsngathi akula ama-gates khonapho so ama-gates siyawadinga but asizenzeni ngendlela eqondileni. Njalo sikhangela khonoko wade ukuthi bona sifuna zayo sentimental values yokuthi na vele kwathi kuyakubontuthu ziyathunqa ngenxa yemphongo naleyani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF sixoxela ekoBulawayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi sokulezigidi ezedlula amakhulu amathathu $310 million yokuthuthukisa izabelo. Imuli kaMoyi uMorgan Tswangirai isilahlekelwe ngesinye isihlobo. Umnumzana Charles Wende unobhala jikelele webandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa ubike lokhu enkundleni yeTwitter. Uthe ugogo uMundwa unina kamoyi uSusan Tsvangirai kaseko nkosikazi Bimbayi Tsvangirai Jaba indodakazi kamoyi uTsvangirai isanda kubhubha lokhu kwethulwe ngamaphephandaba ambalwa amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi umnumzana Job Sikhala umsekeli womgcinisihlalo webandla le-MDC usanda kubotshelwa ukuthi ubefuna ugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uZulu angene emigoqweni ephonona ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume lethule kumbe lisitshele ukuthi kuhamba njani lapha elikhona endaweni ezitshiyeneyo wothi sizwe ke ukuthi abanye abantu batheni lamhlanje.
Bandla nasestudio 7 basakazi nabalaleli, ngicela ukukhuluma nje ngipho kancane ukwenza ukuthi ingathathi isikhathi sabanye abantu, kodwa okusalayo into ebizwa nge-local authority ifuna ukubizwa, ifuna ukuphathwa ngabantu abazalwa lapho, ukuthi namwe noma usemsebenzini ukwazi ukuthi usebenzela ingakini, uzoya ungabi nokhophe lokuthi wena ugijimisa iholo. Laba bantu abazale bazethi bazophatha isikhundla khona la, bazothi bona bazophanda bazodla, besuka lapho bathathe lokho abakuthathayo babaleke baye kibo le Mondoro. No man, hayi ayisebenzi. Ngisazoyiqala phansi le ndaba. Hayi, okay shap, ayazi kwamanje ayisebenzi indaba le abayenzayo la bantu. No.
Ah, okweZimbabwe kuyadina bakithi. Pho ma uVice President isezalatshe South Africa, why engalatsheli izweni lakhe alikusayo? What more ma kugula omunye umuntu ongenamali ukuze South Africa, uyafa phela eZimbabwe. Because bayazi ukuthi iZimbabwe ayinamithi eneleyo zasabisa ulatshiwe South Africa. Why bengenzela abantu okuhle?
Elinjani lonke Studio 7, ngilibulisa labalaleli abalaleleyo umhlaba wonke abalalela uStudio 7. Lami ngumuntu odabuka eZimbabwe kodwa ngilapha eSouth Africa ngisuswa yisimo esikuleliyana ilizwe. Hhayi, elizweni uthanda uba nzima ngenye indlela onyeke uzuyijabulela. Isimo sibi ngempela, ayikho le nto odebambekayo lencwebekayo. Ngesikhathi uMgabe esuswa embusweni, esuswa umabutho la ngumntankagwa, lama ngicabanga ukuthi hayi isimo enxa sizoba ngcono, hayi isimo asikho ngcono elizweni. Somile ngempela izinto ngeyindlela ebuhlungu enye kuzuyijabule. Abaholi abaphetheyo lapha abalanyembeza, hayi kuphethe abaholi abalenhliziyo ezomileyo mpela. Uthi umuntu angikhola noma izakhamu zikhuluma, kuyabe kungena ngapha ukuphumba nga la mahloni babebengelawo lokuzwa babebengezwa ngoba umbuso bawuthatha ngomba.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Hayi, thina siyaphila ngapha amakhaza kuphela. Ngisacela ukuphosela nami elami igama lami uSibusiso, ngizalwa eRubani. Ngisacela ukubeka nami kanje ngendaba yakaDube noTambarashe. Iyo indaba ebengicabanga ukuthi kangikhulume ngayo. Angiboni kubalulekile mina lokhu, ngoba uKambarashe usatha ngaphi isinqumo sokuthi akwazi ukuthi amise omunye umuntu emsebenzini. 2, bese uphuthuma kangakanani obese ngaze ehluleka ukulinda ulokhu zena umeya aze afike bese bethatha-ke leso sinqumo abasithathayo bemise emsebenzini. Lokho-ke yinto engibona ukuthi idala ubandlululo, ngoba isisiba namagama enzondo phakathi.
Siyabonga kakhulu ke lokho ngokwethulwe ngabalandeli be Studio 7. Nga ufuna ukusithumezela umlayelo ulakho ukuthi lawe ke umlayezelo wakho ufakeke ku WhatsApp kunombolo ethi 012024650318. Ungavele uhambe kunombolo mfitizele urekode usithumezele ke umlayezelo wakho. Sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisithupha babulewe ukuchisa okumangalisayo okwenzakala khonapha-ke kwele Melika. Ibandla lamademokrasi kwele Melika lithi likhangelele ukuthi umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 uza kwethula ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Trump wephula imithetho eminingi ngokudlelana kwakhe lelizwe leRussia. Izulwandaba lamhlake sikhangela khonoku kwenzakala ke kobulawayo. Siyakwazi ukuthi kulokuxoxozela sibilo kunye okumangalisayo. Siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhala nomkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wokwesikhatshana. Umnumzana Dinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sika mayor. Umeya ke uthe sivela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokho akwenziwanga kuhle. Siyabona njalo lebandla leMDC elikokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazanga yenze kuhle. Kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona. Ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu. Omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi. Baba Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gift.
Ye, so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu lokuxoxa lokuthize. Umbono wakho ume ngapi?
Amakhansela la akhona kobulawayo kathesi, into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo. Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-red pairs afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa, bathole ama-services abawabhadalelayo. Kakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi.
Singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe, kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela. Kuyalungiswa njani udaba lolo?
Abantu ababakhethelanga ukuthi behluleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo. Njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini, ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha, kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni. Nxa besehluleka ukukhangela imbali yedolobha leli, babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo, uZulu wakobulawayo ilelungelo lokuthi kabasuke.
Pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka? Njalo nxa sikhangele sibile udaba lolu lungani phela sokungenele phela i-local government phakathi.
Kwenye indlela ziningi. Okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kwini abaza kuthi kwenziwe, njalo kuzamela okwenziwayo kube yilokhu okufiswa yizakhamizi zakobulawayo.
Singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi, siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko, kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo, yikhwela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakale?
Uyabona Gift, into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo, yikuzihlonipha yena, yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani. Akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki, ikakhulu amadolobha okufanele thina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo. Ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangxozi efana lale, uzama ukungitshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu, balulungise basikele thina sonke abahlali khonapha. Ninje so angilandaba lo town clerk angimazi. Angilandaba lokunenge ongabe kusenzakala ngaphakathi. Engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo. Hasho ukuthi lesempongo ubona sokudalwa into edala ingxaba ngoza lokungahlaleki kwedoroba. Mina kuyimi red pair.
Yes, ifakele ke awukugcina konapho ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiya phambilini kumele kwenziweni mafutshane sibili.
Okufanele kwenziwe amakansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona.
Ngithathelele ithuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu. Sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho esixoxa khona lezakhamizi ezijiyeneyo zakobulawayo. Tiyani indlebe lizizwele.
Ye, lingakhuthwa ke ludaba lolu kusasa khonapha ke emsakazweni weStudio 7.
Umongameli Donald Trump uthi amalunga edalele House of Representatives amane aqabana lawo azonda ilizwe leMelika. UTrump wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe abane laba kumele baxolise ngokuzonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump uqabana loRashida Tlaib, u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez kanye lo-Ayanna Pressley. Abane laba bathi uTrump ulenketabechabi afuna ukuyisebenzisa ngesikhathi sokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwethulwe nguTrump kusekelwa ngumcebisi wakhe unkosikazi Mercedes Scalab okhulume lentatheli izindaba namuhla. Unkosikazi Scalab uthi uTrump kalabandlululo.
I have worked with President Trump for 2 years and he is not a racist.
Sengisebenze okweminyaka emibili lomongameli Trump kalabandlululo. Inhlelo zakhe zonke zisekela abantu abansundu labanye.
He's a compassionate man whose policies have focused on the minority community.
Amalunga ebandla lamaDemocrats athi uTrump uzama ukwenza engani abane laba ngamalingazi bebandlaleli. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Gary Jackson uthi kuyethusa okukhulunywa nguTrump.
Ngibona kulubandlululo kakhulu, ngibona kuyikudelela abanye abantu, njalo masinazelela ukuthi abantu laba akhuluma ngabo ngomama hodwa. Angithembi ukuthi ukhona umuntu ongaso sizalwane se-America okwaziyo ukuthola izikhundla ezikubo labo mama okube imisebenzi lapho mama laba abakhona. Omama laba abanye bakhona ngama-naturalized citizens, abanye bazalelwa lapha, ngakho bangama-Americans balelungelo lokuba lapho abakhona. Hey, just like isizalwane salapha e-America. Ngakho ubandlululo lwakhe lolu esibona elubonisa lapha lukhomba sovala ukuthi yena njengokwakhe ule nzondo.
Singathi kodwa-ke kuyaphetha ngani lokhu ukwenzelani khonokho akwenzayo?
Isiphetho sisazi sibili kodwa nxa engaqhubeka esenza kanje mbona ngathi kuzaluywa kakhulu. Akekho mbona ngathi iningi labantu abaphila lapha e-America abavele nje okhokho babo bangama-Native Americans.
UTrump ukhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lama-Republicans.
Soku isikhathi khona manje esezomculo. Namhla ke sikhumbula umoyi uJohnny Clegg obecula ingoma ezidakazelelwa ngoZulu.
Umhlaba wonke jikelele ukhalela umdeni womculi obelodumo uJohnny Clegg obhubhe ngeviki ephelileyo. Ubesaziwa ngokukhuluma isiZulu esicacileyo njalo langokulwisana lenketabechabi eyayimemethekiswa ngabamhlophe kwele-South Africa. UClegg obelesifo semvukuzane ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasithupha 66. UClegg wathi leminyaka elijumi lasithupha wahlangana loSipho Mchunu owayemdala kuye ngomnyaka owodwa. Kubikwa ukuthi uClegg wacela uMchunu ukuthi acule ingoma ngesiZulu. Ababili laba bahle bawelelana basebebumba iqembu abalibiza ngokuthi yiJuluka. Babecula ngesiZulu langesiLungu njalo begida okumangalisayo okwenza ukuthi bathakazelelwe ngabantu abaningi. Ijuluka yakhipha idlalati yalo lokuqala ngomnyaka ka-1979 kwasekulandela elinye ngomnyaka ka-1981. Ababili laba babengavunyelwa ukuhlabela bendawonye ngenxa yohlelo lokwehlukanisa abantu ngesikhumba. Loba nje bacina becula endaweni ezinjengamakoleji, emabhawa, ezikolo, ezindlini lezinye indawo lapho ababevinjwa khona ngamapolisa. Kodwa-ke iqembu leli laqhubekela phambili lalolonga amanye amadlalade anjengelithi ubuhle bemvelo lelithi musa ukunilandela. Ukiyegi lomcunu baphumelela okumangalisayo loba nje ingoma zabo ezaziveza ukuhlupheka kwabantu emalokijini lemakhaya zazivinjwa ngurhulumende wakwele South Africa. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1985 ababili laba behlukana sebehambe emazweni amaningi akuqela elemelika, eCanada, Germany lakuzwekazi leScandinavia. Ngesikhathi leso base bethole izicoco zamadlalade ezimbili zeplatinum lezinhlanu zegolide, njalo base bethengise izigidi ezimbalwa zamadlalade emazweni achiyeneyo akuqela eleFrance, eleAustralia, New Zealand lamanye. Ukiyeki babembiza ngokuthi umlungu ongumZulu. Ingoma yabo eyajabulelwa ngabantu abaningi ngethi Scatterings of Africa ekhuluma ngokuhlupheka kwabantu abamnyama. Baphinda bahlabela enye ethi Asimbonanga iyayikhuluma ngoNelson Mandela wayevalelwe entilongweni ngabamhlophe. Kayizange idlalwe ingoma le emoyeni emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation ngaleso sikhathi ngoba kwakuthiwa isekela abantu abamnyama.
Oh, the sea is cold and the sky is gray.
Ukiyeki wathi esehlukene lomchunu wabumba iqembu lakhe ewalibizwa ngokuthi Isavuka elethula amadlalade amaningi njalo lahlabela emazweni amaningi. Amanye amadlalade awethulayo hayi lezihloko ezithi Shadowman, Cruel, Crazy Beautiful World, Hit, Dust and Dreams, lelithi In My African Dream. Isavuka yethekelela amazwi amaningi njalo yathengisa amadlalade okwedlula amaqembu amaningi emhlabeni wonke jikelele. Iqembu leli lathola izicoco eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1993 bahlangana njalo lo mcunu babumba iqembu elithi Yavuka Inkunzi.
Iyo le nkunzi yamakhotshana ayihlabi ngokumisa, zisinkunzi yamaqobotshana ayihlabi ngokumisa.
Ye, sizaqhubeka-ke ngomculo lo-ke kusasa, lilalele-ke lingakuthi phela. Ye, sibona ukuthi abanye abantu bathini kolapha-ke enkundleni. UJT Dube uthi siyavuka linjani khonangapho Dube. Emmanuel Ngust Ncube uthi ye ngibukele ngiselusaka baba Dube eZambia. Clemens Dube la uthi morning linjani. Eslinzi Hammond uthi eZimbabwe bantu benkosi, $400 sure po bazaphila njani abantu beZimbabwe. Hayike sosibona ngazani isikhathi sesithovile sibe lokumangalisayo singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Isekela ababalisi abafuna ukukhalala umsebenzi. Abantu abaningi lokhu bethithibele ngokwenzakala kubulawayo. Siliqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje, olivalelisayo ngukhipstube.